izalanza mina ngomntana ngomntana yena ngizala amagazi ngizele kanjani mina ngomntana ngomntana uzala amagazi ngizele kanjani mina ngomntana ngomntana ngizele kanjani mina ngomntana ngomntana ngimele sangene. Wasuka lana ekhaya umntana wahamba wathuya legoli uyofuna umsebenzi zashintsha izinto zadlala amanto. Wasuka lana ekhaya umntana wahamba wathuya legoli uyofuna umsebenzi zashintsha izinto manje zadlala amanto. Ngizele kanjani mina ngomntana ngomntana ngizala amathumbu. Ngizele kanjani mina ngomntana ngomntana ngizala amathumbu. Uzala amadayisi uzala amadayisi umntana uyindana uzala amadayisi uzala amadayisi umntana uyindana yena uzala amadayisi umntana uzala amadayisi umntana uzala amadayisi umntana uzala amadayisi umntana.